phakathi kwabo bobabili akekho esimthandayo akekho akekho esimkhethayo yebo ye abemelika bazikhethela ukuthi bafuna bani thina kithi kuyafanana kodwa singakutsho kuphela ngo Donald Trump yikuthi esase ngo president kube lo ngani kuba ngconywana empini zomhlaba esazibona ikakhulu kusaphethe lo wayengumongameli u-Obama kubhonjwa iLibya onamhlanje eLibya sekulabantu abangama-slaves abathengiswa eLibya. So ke isikhathi esiningi vele ama-Americans kungaze kube ngama-Democrats kungaze kube ngama-Republicans kuyafanana sabona usaphethe uGeorge Bush abakwenzayo e-Iraq elo Tony Blair waseNgilandi.
Umongameli Trump ochothoza uMnumzana Biden ngokuthi uzakhoqola ilizwe leMelika libe yi-socialist country. Kungenzakala lokho njalo kuyini okubi ngakho?
UDonald Trump uyazikhulumela ngoba i-America asoze kube yi-socialist country nxa kuphethe ama-Democrats njengoba kuphethe ama-Republicans njengoba sesitshilo phambilini ukuthi kabe hlukananga bayafanana. Kunabantu abathatha izinqumo zelizwe, abantu abangakhethwanga, abantu abanemali ezinkulu ama-billionaires, yibo abaphethe ilizwe leliyana eleMelika, yibo futhi ababona ngezohwebo ukuthi ubudlelwano beMelika kumele kube njani lamanye amazwe angaphandle, ikakhulu uhwebo kumbe ngithi i-trade, ngoba siyabona ngaphansi kukaDonald Trump ukuthi kulalokho esikubiza sithi ngama-trade wars phakathi kwelizwe leMelika lelizwe leChina. Siyabona amanye amankampani aweMelika esekuthiwa aphume kumbe engabi lobudlelwano lamankampani aweChina. IMelika ayivele injalo, ama-Republicans kumbe uTrump angeke abe yi-socialist. Sengisitsho uBiden angeke abe yi-socialist.
Umongameli Trump ufuna kubalwe kutsha amavoti kwezinye izigaba, njalo ubona ingani mhlawumbe engagcina eselobufakazi bokuthi kwaqelekezelwa kukhetho. Ubona kuwela ngaphi induku loxakuxaku?
Uyabe senza ilungelo lakhe njengomuntu weMelika. Thina esikulwisayo ukuthi iMelika kakumelanga ihambe ihlukumeza amanye amazwe ngendaba zomnotho, kakumelanga ihambe ifuna ukufaka kwamanye amazwe abakhokheli abahambisa phambili izifuno zeMelika. Yikho thina njengebandla lamakomanisi kumbe i-Communist Party sisilwa nalokho esikubiza sithi ngama-imperialist forces. Ukhetho lolu olukhona liyasibonisa ukuthi hayi, lokho esela sikutshelwa ukuthi iMelika ilizwe ele-democracy ayisikho. Siyakwazi futhi la ngo-2016 ekungeneni kwa-Donald Trump kwaba ama-democrats akhala besithi bona kungenele ama-Russians ongazange kube lobufakazi